Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto 1 kuMfumfu 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukusholakala kwemali, amafutha epetulo, kanye lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo kuqhubekela phambili elizweni.
Amagaraji aphela kungela mafutha, emabhenki lapha amalayini abona ayisabeka, abantu belayinile benzalo benika ama-$20, abanye belayinile imali yakhona ingekho, and abantu kuyabahluluza. Sesibona ngathi sesibuyela sibe khona abantu esasikhona ngo-008, lapha impilo yayingi, khona ngathi sesisondela khona ba.
Rambe ukudabuka phakathi kwebandla le-PDP kungadala umahluko na kumpumela yokhetho oluzayo ikakhulu kumabandla aphikisayo.
I-MDC ekhokhelwa ngumnumzane uMorgan Tsvangirai ne-MDC ekhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube iwona amaqembu amakhulu lawa kamanye okungaba nje ukuphela itswayi esisebeni esivele sikade sesiphele itswayi.
Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi labantu elizweni lithi lilokhu lithwele amagabha avuzayo ngenxa yokuswelakala kwemali, amafutha epetulo, kanye lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende esithi amavinkili engakhuphuli intengo yempahla. Uhulumende uphinde wasungula umthetho wokuthi abathengisa imali ezitaladini ngokungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngosiphatheleni baphiwe isigwebo esingafika iminyaka elitshumi entolongweni bengabanjwa bethengisa imali okuyikho osokuvamile. Ukuze sizwe okuningi lolu daba sixoxa lesiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi oqala ngokusichasisela okwenzakala ezitolo.
Uyatufika nga utwele ikesho le US dollar, into ngakhona yabiphansi. Nga ule bond, utwele ibond yakhona, into ngakhona siphezulu. Nga ukuthi yaswayipa, yabiphansi. Uyathola ukuthi iayitheme yodwa, yenelisa ukuthi kube lentengo ezintathu ezishiyeneyo. Kusika ngokuthi wena uphethe imali ba. And lalaba abathengisa izimali sebebuyele khonokwayo ukuthi imali zivele zithengisa ukuthi nga utwele 300 US abethi hayi, thina ibond letha ngapha sekwanisa ukuninga ye-150 bond. So sesukela kwamane sibele ukuthi bantuili sebebhizi. Sebeqanda imali ngendlela ezinye ezajwayelekanga ngenxa yokuthi izwe lakho alisaqondakala ukuthi limi kanjani.
Njengoba kufake lowo mthetho wokuthi abantu bazabotshwa, lokhu bethengisa yini imali leyo kumbe sebecatshile abantu, njalo lezakhamizi lokhu ezihamba ukuyayithenga le mali?
Abantu ukuthi abantu babotshwa bele babotshwa sibilizolisiphumakale kodwa abantu bale kube busy estarade beyithenga. Njalo abantu bona vele indlela sebesebenza ngayo nxa bebotshwa estarade abantu bayazana. Ahambe ethi hayi ngilanda endlini yami buya endaweni engizodinga imali. And abantu basebele ukuthenga imali ngoba uzana-ke xa ibhenki ingakunika imali umuntu usefuna ukuthi athole i-forex kuba funa i-US dollar ngifuna irangi uzayithatha ngaphi ibhenki ingekho. So umuntu uselo hlupho lokuthi ufuna ukuphuma elizweni siya kwenye indawo. Izakhamizi yahamba siyadinga imali ashiyo into enhle kodwa sizama ukuthi uhulumene usehlulekile nendawo zomnotho ezazibambe kuhle. So kusenza ukuthi abantu bazinikele ukuthi bona ngaba bangasinceda ngabe senza into engayisiyo. Njalo sikanele kibo. So yilisho besibalala abanye balabantwana abafunda outside eZimbabwe bafuna izimali. So bahamba bona abantu bayithenga lezo mali ukuze bancintiseke. Ungaqhubeka kunje ngibona ngathi hayi abantu bayagcina besenza into ezingayisisho.
Manje njengoba kuphithizela kunje, izakhamizi ziyacabanga yini ukuthi kumele zibhalisele ukuvota?
Ukuvota sibile abantu bananzelela kulenhlanganiso ezinikelezo zama-civil society groupings ziyazama ukunikeza abantu ithabuzi bakhuthaza ukuthi bazame ukuyavota njalo kuyamyeza aphaand abantu bananzelela ngalo kurejistwa khona barejistwa sengasesikobula kule ndawo eyodwa ngale famu nokurejistwa khona abantu futhi bayarejista kakhulu ukuthi bavote kodwa njalo eli kulebe ngabanye futhi kakhulu abantu abathi ngathi bafuna ukuhlehlela imvuka le nkulumo eziningi ukuthi azazi zivotele opposition yakhona ye bayaxabana kulalokulalo so abantu sangathi bazimisele abantu abanaee kakhulu sefuni barejiste bazame labo ukuthi bakhulumisane lalo hulumende ngevoti bamjinje bafake omunye uhulumente ongabancedi.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sixoxelaye ekoBulawayo. Mhlambe ukudabuka phakathi kwevandla le-PDP okusanda ukwenzakala kungadala umahluko na kumpomela yokhetho oluzayo ikakhulu kumabandla aphikisayo azama ukubumba umanyano okulwisana lebandla leZANU-PF. Ukuphendula lombuzo sixoxa lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena othi kusobala ukuthi amabandla alosekelo abalisa i-MDCT, i-MDC kanye leZANU-PF, njalo okwenzakala kwamanye amabandla aphikisa afana le-PDP akusoze kuxegise umanyano we-MDC Alliance ngesikhathi sokhetho.
Ababeki izidingo zabantu beZimbabwe phambili. Esingathi ngamadoda azimele phethe itswayi. Yabona ma uzimele uphethe itswayi uma kwenzeka ukuthi uyabamba inyamazana. Kusho ukuthi uzoqala uyidle wena khona le hlathini ungakezi naye ekhaya. Ikucabanga okufana nalokho ke esikubona kumaqembu athi ehlukene aphinde ehlukane futhi. Akubasizi abantu beZimbabwe, akulethi isombululo esidingwa ngabantu beZimbabwe.
Amanye amalunga e-PDP abevele engabameli bendawo ezithile edalele eParliamente abafuna ukubavotela laba abanyeke bahamba labo ngale bese kuthathela amavoti ama-MDC lawa amanye amakhulu.
Uma i-MDC Alliance izohambisa kungabi khona ingxabano ezovela ngabantu bebanga ukumela izindawo lezi izigaba lezi zama-constituents, sizabona i-MDC iphuma phambili lolumbimbi lusiya kubantu ngomlayezo owodwa, umlayezo oqinileyo. Kungaba kuncane abangakuzuza be-PDP uma bengasabanga ingxenye yalolumbimbi.
I-PDP ingabambana le bandla leli elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru-ke.
Ibandla likaMjuru njengobani asikaboni ngeqiniso lonke ukuthi likangakanani. Njalo ukusebenza kwalo lokho okukhona manje ngabe selizuze kangakanani na ukulandelwa ngabantu beZimbabwe. Indawo esibona ungathi icembu likaMjuru lingaba namandla khona indaba zemashonaland, west, central, east, indawo ezinjalo. Kodwa akusho ukuthi leyo ndawo yiZimbabwe yonke, futhi akusho ukuthi bazobe bekhonya bebodwa kulezo ndawo, ngoba yilapho futhi esisabona khona iZANU-PF ingathi isenalo udokoza. Kanti futhi nayo MDCT uma kufika amavoti siyasibona ukuthi iyavuna nayo kulezo ndawo. Amavoti amaningi azathathwa nguMjuru yila avele ekuZANU-PF. Asimboni uMjuru engalimaza i-MDC Alliance, ngakho uzokuba nomthelela kakhulu ukuthi benze mhlawumbe i-alliance noMjuru.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxelaye ese-Johannesburg kwele South Africa. Kweziphathelane lemaphandleni silengxoxo lowaye ngummeli wetsholotsho edalele Senate umnumzana Believe Gawule engowebandla leZANU-PF esichasisela ngemizamo eyenziwa izakhamizi ukuvuselela uhlelo lokuthuthukisa isigaba olwe campfire.
Lwaluvele lujongene uhlelo lolo, lwalujonge ukuphakamisa izigaba, lunothise izigaba lezo lapho kulezinyamazana khona. Inyamazana lezi izolo lokhu zezilimazela kuphela abantu izinto ezidlela abantu amabele, abantu bengabuyelwa lutho yizo. Sifuye zabantu zingaphatheki kuhle ngezinyamazana lezi ziphakathi kwabantu. Ngokunjalo-ke kwasekusungulwa uhlelo lokuthi abantu abahlala lezinyamazana lezi zithi zingathengiswa inyamazana lezi zilethe imali ezigabeni zithuthukise izigaba zenezwe lapho kulezinyamazana khona. Kwakhiwe izikolo, kwakhiwe imigwaqo, kwakhiwe imigodi yamanzi, abantu bathole khona amanzi okunatha, kwakhiwe amakliniki, kwakhiwe yonke into enjenganaleyo, kulethe intuthuko ezigabeni. Kuthi lanxa abantu izilwane zathe zadla inkomo, abantu babuyiselwe futhi babhadalwe, bakhompasethwe abantu, babuyele esimeni kade bekuso sona. Kodwa into le kade ngasenzakali kade thuluyayijekwe ngabanye abantu abathile sebezenzela into abayifunayo, abantu bengasela mandla ezigabeni. Kufike ukuyibuyisela sinike abantu bebelamandla babele kutsho ukuthi bafuna kwenziweni ngemali zabo, bafuna kwenziwe lanxa kudingakala umuntu onguye abantu laba abazozingela ezinyamazana lezi, abantu babelamandla ukuthi batsho ukuthi hayi thina lesi sifuna lo muntu asenzelayo kuhle kumbe lwana kasemfuni abantu bakhululeke ngokwenza njalo.
Elijonge ukuthuthukisa isigabeni yiziphi indlela?
Abantu bayazikhethela sithandekile ukuthi ngokuthi ngama-ward ngathi ngitsho njalo. Xa kungamanzi sebebona ukuthi abe sebeqala ngohlelo lwamanzi. Njalo imali zakhona ziyabe zingaziningi kakhulu sithandekile ukuthi zingakhava inhlelo zonke. Kodwa sebeyaqala ngakhona okuqakathekileyo ngaleso sikhathi abayake kubonile kuqakathekile.
Ngobani abaphatheka kulolu hlelo? Njalo lina lingena kulo njengobani?
Lokhu kwenziwa izakhamizi zetsholotsho akula mbangazwe phakathi sithandekile. Mina ngingena kilo uhlelo lolu. Ngingomunye ezakhamuzi zetsholotsho engingazivala ngithi senior citizen yetsholotsho. Luhlelo luphathwa izinkokheli ezikhona ezigabeni njengezinduna labalisa ama-councillors ayiwo amele abantu emawadini nama-campfire committees akhethwayo ngabantu ayiwo aphethe lolu hlelo esenzela abantu ezigabeni.
Lo ngumnumzana Philip Gawule owayengummeli wetsholotsho edalele Senate njalo eyisiphathamandla sebandla lezanu-PF sixoxelaye esetsholotsho. I-Studio 7 ilokhu iphakathi kwemizamo yokuxoxisana lekhansili yetsholotsho ukuze sizwe umbono wayo ngalolu daba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika-Mike Hove we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu-Mike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lokhudakhwashe Hove oligqwetha eHarare siphatha udaba mayelana ngendaba ye-social media. Uhulumeni weZimbabwe usethethisile wathi ithuba likhona lokuthi bangavali i-social media ngempela ngenxa yokuthi bona babona ngani indaba ezitholakala ebulenjini ngamanga njalo kwenza ukuthi inotho yelizwe ibhidlike. Masizwe ke ukuthi igqwetha lethu litheni ngalokho.
Uhulumeni weZimbabwe galawo amandla okuvala i-social media owathethi engabe zama ukufunda ukuthi kwenziwa njani ngoba siyazi ukuthi uhulumende wethu lokudlelwano obuseduze lamazwe anjenge-China lawo Iraq lawo Iran lapho uhulumende balezo zizwe asebegwanise khona baphumelela ekuvaleni i-social media le-internet. Okwathethi uhulumende wethu abe esafundela besalungiselela njengama-parts of amalungiselelo ama-elections next year. Okwakathesi uhulumende akwenzayo yikufaka imbiko eyethusela abantu ukuthi beqaphele ngoba abakwenza ku-social media, kubo-Facebook, kubo-WhatsApp, kungaba bophisa kumbe kungaba ngenisa ezinkingeni lomthetho. Kodwa kasilawo futhi umthetho obhaliweyo okwakathesi obhala kumbe ovala khonokho uhulumende azama ukuvala.
Awungitshele ke mnumzane, ngombono wakho ungathi lokho kuyisiluleko na sokuphulwa kwamalungelo abantu eZimbabwe ikakhulukazi ilungelo lokukhuluma umbono wakho esingathi ngesiNgisi i-freedom of speech and expression?
Yeah. Ikuyiphula sibili ngoba akula njengoba ngisitsho kakula mthetho opha ihulumende amandla okuthi ethusele abantu ngendlela ayethusela ngayo. Isisekelo selizwe lethu okuthiwa yi-constitution yesilungu ikhuluma okusobala ukuthi abantu bonke balalo lokuthi bekhulume lokho okuphakathi kwabo kumbe bekhulume bengesabi okuthiwa yi-freedom of expression yesilungu. Kodwa uhulumende simbona sezama ukunciphisa indlela abantu abakhulumisana ngayo nxa besebenzisa indaba ze-internet.
Okay. Njengesizalwane seZimbabwe esiphile eHarare, did you personally feel i-pressure yokuthenga izinto ngokushesha esingathi ngesiNgisi i-panic buying?
I-pressure yokuthenga izinto yayikhona ngoba vele izinto ziyashoda, izinto kazikho as we speak. Akula lutho emashop. Uhulumende yena ufuna ukwenza ingathi abantu bathengiswa ukuthi i-social media yayisikufaka kodwa iqiniso ukuthi ezitolo intengo zazikhwela phose kwezinye izikhathi kabili ngosuku. So i-problem kumbe uhlupho olwaba khona ukuthi abantu basebetshelana ngokukhwela kwentengo kungendlela ze-WhatsApp, ngendlela ze-Facebook. So kwakusibasobala ukuthi ngumumo owenzakalayo and khonokhuyana ukuthi umumo lowo ube segcekeni ukwesobala yikho okwayenza uhulumende engajabuli ngokusetshenziswa kwe-social media kuleyo ndawo.
Okay mnumzane, wathi ngikubuza umbuzo wami ukugcina bese sigqiba uhlelo. Wena njengomuntu ophile eHarare ubona ngani ukuqhubekela phambili kokubhidlika kwenotho yethu ngaba yi-consequence of i-fake news ngasebulenjini njengalokho kushiwa ngumnumzane Patrick Chinamasa?
Hayi, ukudilika kwe-economy wethu weZimbabwe kwenziwa ngamapolicy kumbe ngamacebo angaqondanga. Umzekeliso wodwa ikungenisa ama-bond notes okungasimali. Endikathesi sesikubona ukuthi ingozi yokungenisa imali enjalo kuyini, ngoba kathesi leyo mali abayingenisayo ama-bond notes kathesi seluzile ivali. Kwezinye indawo idola elilodwa le-America selithenga ama-bond notes funa ayi-$60 kumbe ayi-$70. So angithi uyabona ukuthi vele izinto zakhona sezehlukene, and i-social media is just there ukuthi abantu bekwanise ukushare ama-messages about what's happening.
Hayi, kuda kwashe, ngiyabonga kakhulu mnumzane, bekukuhle ukuba lawe kuhlela.
Hayi, kulungile mfoshi.
Hayi, balaleli lizwi lindaba ekhona. Lapha bengixoxa lo kuda kwashe hobe oligqetha eHarare. Siphatha udaba mayelana ngendaba ye-social media eZimbabwe. Bafethu, isikhathi sesifikile sokuthi ngilivalelise. Masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngu-Mike Hobe, lilale.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Ngesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ashonaphi ona amasiko obe ukho.
Kubekela phambili lamhlanje ke ngodaba lwabantwana abazalelwa emazweni bezalwa izizalwane zeZimbabwe. Sele sibone abanye bebiselwe ekhaya nxa sokungani kuyahlupha ukuhlala labo lapha emazweni. Ukuze sihlaziye lolu daba, ngilonkosikazi Sakhile Line uMadube ohlala eHaveron kwela Botswana. Omnye njalo silaye njengeviki ephelileyo ngumnumzana Msizi Bhule.
Dube, yazi njengokuba epolisi sengomsebenzi usukunaso unganayo indawo mhlawumbe evumela ukuthi uhlale labantwana busuthola nje isolution yokuthi kungqono ayokhulela ekhaya nabadala abantu abazokwazi ukumkhulisa kahle abanesikhathi sonye. Abantu nabasuke futhi babe nenhliziyo nengqondo ukuthi umama vela kangithandi or ubaba kangithandi so engishiye lokhokho.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke Bhule, khonapho ke sikubamba umlomo kwezithi sibize lo Madube khonapho ukuthi nxa sumkhiphile umntwana wamhambisa kubogogo kombana Madube akutsho ukuthi amakhompyutha asawazi ama-laptop into ezinjalo, so kungani kuyahlupha khonokho?
Kulezinsuku dube izikolo zemakhaya, ezinye izikolo engizibonayo mina zisekhaya isikhathi eside kulapho kunamakhompyutha, abantwana bayafundiswa amakhompyutha. Ye, ungamkhani ukuthi kulezinye izinto ezibuyayo la ofisa ukuthi umbone, kodwa ngombono wami mina ngikhuliswe ngugogo. Ma usekhaya ulo gogo uyafunda ukuthi njengabantwana abangamankazana ngizafaka kithino amankazana, ugogo uyakufundisa ukuthi umntwana oyinkazana yenzeni, uyavuka ekuseni uyenze so senze so. Akwelula kufundisa ukuthi ikusasa kho kumele ibe kusasa ngokuthi ungumntwana ongumama, umele ube ngumama, ube ngumama wendlu, ube ngumama wakho. So ma ukuthi uhlale e-town ukuya enkulini awusoze ube kwazi, ukukhamaza awusoze ube kwazi, but ma uzala lo gogo uza kufundisela ukuthi kusasa ma usithi uyathathwa la usibangelelapho ikhaya, imini ayifananga, soze uthathwe eGoli kumbe uthathwe e-town, uzaba lo mnyama uthathwe emakhaya kumbe ibe yinhlanhla uthathwe emakhaya. Ma uthathwe emakhaya uthiza kwena enkulu ubuyivele town usuzayihluleka lokuthwala imigomo wamazwe ngokuthi ukhulule lesikhiweni, but ukukhulela esikhiweni nako singakusuli ngokuthi kubezinsuku into zonke sezitshintshi, but emakhaya amakhompyutha asekhona. Ukukhulu ukhulela ekhaya mna mbona ukuthi kuyasiza ezintweni eziningi, ngoba uzabe ufunda into eziningi okumele ukuthi njengoba sisitsho ukuthi isiko akumelanga sililahle, kakumele ufunde ezinye izinto ezihambelane namasiko ukuthi ukhula njani umntwana oyinkazana, kumele uyenze njani umntwana oyinkazana. Yela abadala ye bangangikhani noka, kodwa kulesikhathi sokuthi isintu kuyabe kumele sidlale indima semntwana oyinkazana.
Kakhulu ke Madube, baba Bhule, pho impilo yabantwana abasuswa eGoli, abasuswa eNgilandi langaphi ngaphi sebebiselwe ekhaya iya kuya ngaphi nxa sikhangele sibili ngokuphila kwabo,
especially abantwana ababazalelwa ngaphandle esethi umntwana esekhulile abeseya emakhaya mhlawumbe ngithi kwela kithi eZimbabwe. Uyabona igiphule inkulu kakhulu plus ngoba sigoqwa sisemanzi, umntwana kuningi akufundayo esimncane, umntwana akakhohlwa, uyabona. So umntwana usuke naleya culture nempilo ayifundileyo esimncane, leya memory yahlala. So kusenzakala into ezimbili la. Ma esefika ekhaya, it's either uzothanda impilo yasekhaya of uthi ma eseyithandile yasekhaya uzokukhohlwa le athundile. Ngoba ufika entweni 800. Oh, uzofika zonda impilo yasekhaya sekukhumbula kakhulu la akakhona. Kusuke kuba-affect umntwana ke lapho isikhathi esiningi especially ngoba besasebancane. Kusuke kubahlukumeze kakhulu abantwana okungangokuthi kubadebe impilo yabo yonke. So ngicabanga ukuthi yiyo ke iproblem enkulu.
Siyakuzwa ke Madube evala ngamafutshane mama.
Ya, abantwana sibakhuliseni, sibakhulisa ngendlela ezijiniwe, abanye sibakhulisa emakhaya, abanye sibakhulisa emadolobheni, but engakutsho kuphela ukuthi abadala sifunde umuntu isigogo, siyagoqa semanzi. Esetown noma esedolobheni, uzama ukuthi umgoqe umtshengise into e-right le-wrong, umfundise amasiko akhe, umfundise imvelaphi yakhe, abekwazi ukuthi umuntu omdala ngumuntu omdala. Yalo umuntu ba umuntu ngabantu ngiyabona.
Siyabonga kakhulu ke Madube lapho ke besikhuluma ke lo inkosikazi sakhilelene uMadube phela ukhona ngale eGaborone kwele Botswana. Kuzobuya ke ubaba uMsizi Bhule ukhona ngale ke eJohannesburg kwele South Africa. Oliver Lesemoyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Ube ukhona izolo akuse ziwa. We mama sibe munye.
Siyabonga Gibbs. Luyalandela uhlelo oluphathelane lezokholo silonto ngamili inkomo we Studio 7.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Bengikhangele intshumayelo uJesu ayilethayo kuMarko ichapter ka-4 ivesi ka-3 siya phansi. Into esiphathekileyo isifundo asinika sona ikuthi umbuzo oqakathekileyo owokuthi uzwa njani ilizwi likaNkulunkulu njalo ulivumela ukuthi lisebenze njani empilweni yakho. Waletha indaba eyomhlanyeli umlimi, umuntu owayehlanyela imbewu yakhe. Uthi yena eyinye leyo mbewu yawela eceleni endleleni okuhamba khona abantu, beza izinyoni zafika zayidla zayiqeda. Eyinye yawela ke phezu komhlabathi oyisikwagwa okulamati amaningi, yakhula yaphinda yafa masinya. Eyinye ke yasiwela phakathi kwameva, yathi isikhulile leyo mbewu ameva abe iminya yagcina isihle siphela khonapho. Eyinye ke yafela emhlabathini omuhle ukuthi yaba le mbewu eningi eyaphumayo khonapho. Yaphuma le mbewu edlula ithumi lantathu, yaphuma le mbewu eyinkulungwane, kutho ukuthi ipha yayingena emhlabathini omuhle. Siyanazelela ukuthi lapho uJesu wayekhuluma ngokuthi indlela esizwa ngayo ilizwi likaNkulunkulu iyayenza ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lisikhulise, likhule phakathi kwempilo zethu, lisincede kuyenze lihle lihle lingasincedi ngalutho. Okokuqala, singakhangela umuntu wokuqala, kutho ukuthi lapha wonke umuntu ongilaleleyo ungena la phakathi kwemhlangothi lezo. Abantu bokuqala kulabantu abathi nxa besizwa ilizwi likaNkulunkulu bafanana njengembewu ewele endleleni yadliwa zinyoni. Kuthi ukuthi omunye umuntu uyalalela ilizwi alithaye ndiva ethi ami ngathi landandaba lalo, ngizaqhubekela phambili ngempilo yami. Ilizwi liyana lihleze limncede lutho. Okwesibili, sinanzelela ukuthi kuba le mbewu le eyawela phezulu komhlabathi oyisikwakwa ogcwele amagce. Le mbewu ifanana njengomuntu othatha ilizwi likaNkulunkulu elijabulela kodwa engathathi isikhathi sokuthi alifunde kuhle, engathathi isikhathi sokuthi abe nesikhathi esiningi ezindla ngalelo lizwi. Ngenxa yalokhu-ke impande zakhe phakathi kwelizwi likaNkulunkulu ziba zincane, kuyahamba nje isikhathi esilutshwana nxa ilanga selitshisa izinto sezinzima alowo muntu uyathiyana lapo. Okwesithathu, mbona kuba leqembu labantu abaningi elokuthi bayeza ilizwi likaNkulunkulu belithokozelisele kakhulu kodwa indubo sihlaba ukudubeka, ukudinga imali ngapha eZimbabwe, abantu badinga ofuel, badinga cooking oil, ukuhlukuluzwa yirenti, ukuhlukuluzwa imali ezidinga ngokhansili. umuntu ecine ethi hayi lizulela lingcedi ngalutho uyabe lamukele ngenjabulo kodwa ke ukudinga umhlaba ucina usenza ukuthi ilizwe yana lingasebenzi kwesinye isikhathi abane njalo ukuthanda inotho emhlabeni lokuthanda izinto zemhlabeni kwenza ukuba ilizwe likaNkulunkulu mkali chaye mpiva ikanti ngizagcina ngomhlabathi wokucina lo ngomhlabathi omuhle umhlabathi ovundileyo okuthi nxa ilizwe likaNkulunkulu lisiza kuwe hawu liyachaya inala phakathi kwenhliziyo yakho kutsho ukuthi kuyavuka inkalakatha yenala eyokuthi lokho okuhlanyelwe nguNkulunkulu siyabona nxa umuntu sekuvuna sekukuningi
kuyiphethe mfundisi
sibonge kakhulu sihlangazela abalaleli bethu namhlanje baba egama likaJesu ukuba izwi lakho lizangena phakathi kwenhliziyo ezivundileyo ezizaba neziphelo sithandazele ukuba izwi lakho uNkulunkulu libe neziphelo ezimangalisayo phakathi kwabalaleli bethu abalalela linkonzo lalapho nxa besiye ezinkonzweni zabo ezehlukeneyo babuthise ilizwi likaNkulunkulu likhule phakathi kwabo egama likaJesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu ngiyathemba labalaleli bethu bazakhuthazeka sihlanganeni iviki leyelandelayo
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda
Umculo kaJays Marabini yesithi Ntombenhle uyalandela loka Jays Marabini esiqhubela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngisithi yasidibaneni njalo kusasa
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.